So we see card descend of a VOA in Jebele.
Lami ngibonge uthandono kawande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 mbalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga ejalele parliamente elingenza ukuthi libe lomthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzekale yona le ukuthi uza kwelanywa ngabantu abakhe, ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemuzi yakhe.
Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lo obe namaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa, kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalele parliamente elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa ukwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli izindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxotshisa amalunga ebandla le-CCC edalele parliamente okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenza lebandla lezanu PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Kangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana, ngoba laba bantu vele ngabantu bamangaluhlazo ngalandelela ubuningi abawukhuluma kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngoNovemba 2017 kuzofika namhlanje, ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu. Eqinisweni badinga yona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachabango ngamanga mhlaza joko. Sizwile uMtswangwa esithi ye iZANU-PF kumele ivikele uWalshman Ncube loTendayibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasowanga kini njani kupolitics iqiniso lithi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami, ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo, ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhu anokuthiwa yi-one party state. Lanxa besithi abalasandla kulokho kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ndeqiniso, lanxa kungazi ukuthi bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Ngamanga uthi bathi lokhu kwenzakala kulani labo, ekugcineni into abayidingayo yi-2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo 2028 njalo nxa engaphuma ubona ungubani ongamelana
into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi umdali wethu sonke kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa njengelihla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalaba abazama ukumelama abanye babo enxa sozibabe bawadla amabele kuzofikela lezo sikhathi uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake ukhabhinethi abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho engxenye ke ongamelama ngaphuma khona abe bantwaneni bakhe ngoba na uthatha ilizwe leli sengathena inkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu bakhe mina ngibona ngathi nxa baqeqeshile abantu bakhe uzazama ukuthi babe yibabamelamayo ngoba na laba abanye hayi amboni kuyiwandawo ungathi uyakhangela khangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda ongumsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe ilinge ngomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa nabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla osicubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weLebhilithane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweLebhilithane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempilakahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane umnumzana Difa waJapi Pangodube.
Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uzulwa kithi ikakhulukazi laba abafika ezweni laseNgilandi abafika ngamapermit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi ayithala ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathi besilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So lo wethu se abanengi njalo uthi abantu abaningi bedumazekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eLebhilithane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekile kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama budgets. Njalo ibudget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe nelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondanele izizalo zalelo lizwe noma ngithi ekukhangelane lama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nqabe kuleli lizwe laseBhilithane abantwana baba lama privileges yathize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende sigcine wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nqabe letha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana bane noma mhlawumbe kulabantwana bahlanu sebebona ukuthi defense deposit noma imali asebe iluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ebhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo eziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sibethola ukuthi sekusiba lendleko eningi kakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi i-50 pounds leyo 50 pounds leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yethethe kungakanani yiko sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebebaningi elizweni sekugcina kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo
ubona umthetho lo uzayenza njani isikakhulu izimuli awusoze wehlukanise na izimuli
zizahlukana abavokane ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi inengi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bashiye abantwana emuva okungakuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleli lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakashela noma bezohlala lapho khona kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo so osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe abuthiye umntwana kuma-temporal basis utshela ukuthi uzakuyobuye uzomthatha kodwa-ke nxa sokufakwa lo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Umnumzana Difa wajabhe Bhangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwama-permit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edluleyo ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalwane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe ama-permit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lobe namaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungasichasisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi kukhona yini abamele bakwenze?
Labo abafaka isicelo sama-waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze, kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovele bavuselelwa amaphemithi. Bese kusithi labo akade bengafakanga isicelo sama-waiver kuzofanele ukuthi baphindele laphaya kwa-VFS bayofaka isicelo esekungezelelwa kwalamaphemithi ukuze bathole amaphemithi amasha.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthabadla mini ese Victoria Falls.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary mazi bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzatha kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu programs coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundiseni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphedeti hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze avikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impilakahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo sikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yokubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile okutshengisela ukubana aphathekanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingancedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esiza kuyakhuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezi umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikuzizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi bona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazithide ngayo ukuze i-LDL ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana nale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sikaSimbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende weSouth Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana bedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengena maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Okwamanje sengiqedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zimkhambela kahle. Ngicabanga ukuthi iZANU-PF yonke yonke jikelela bogawule konke labo chum bahepike ngoba abantu bethiswa la eSouth Africa ngoba uZANU bezofela la bethiswa nje kuyisenzo sabo ngoba kungaso kuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu bethiswa kanje ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu kakulanda inkomo yenza iphathi ngoba kwehla kahle abantu babesifika manje uyezwa abantu bangezelwa amalanga othiwe beseSouth Africa benigijima iyakhuphula imtengo yamapasipoti ukuthi esuthe abantu ukuthi bengakhona ukuveza amapasipoti bephume besamoto. So kajabule ma abantu bethisiwe egijima ukuthi ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kumnangakho lecabinethi yakhe bonke labomthuli bakhona.
Kuzatshelela hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazi ukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume Studio 7 amanje lami ukuthi ngifake kuyala kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandela isystemu yeZANU ngabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi iZANU yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso mashona iZANU-PF ngoba sikathi abashona kuyafika sesiyabuza ukuthi athi manje lo olokuzela ochamisa kayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi amashona sikhulume ngabantu abamotshayo azonelwa ngakuyinye abantu abamotshayo iZANU-PF opening for yabonke laba abakhulumela iZANU-PF ibabantu abamotshayo sikhathi esiuyazwazi ukuthi hayi lona asondebele lishona wonke umuntu is a human being umuntu wazalwa ngukhulu wayenziwa nkulunkulu yonke into ayaziwe oyenzayo iphuma ekhanda lakhe kodwa nto kunkulunkulu asiboneni nje ukuthi unkulunkulu wasidala sayehlukana ngemlomo sayehlukana nangenkulumo kodwa sinabantu banje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo mina bantu beZANU-PF akeli zami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngokusela kini akeli zami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima kakhulu akeli hloniphe amandla abanye abantu ngoba kumanje intshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnangagwa lowo wonke labasela weZANU-PF wacasha ngomnangagwa evidence iyavela wonke umuntu usekubonile ukuthi wonke umuntu owenza ububi ngoweZANU-PF khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini bazatshontshela abantu kuze kube nini bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu kuze kube nini bephila ngamandla abantu abantu bakhathele ngabo laba bantu kube nga abantu beZANU-PF akusibo abatshontshayo kube sekulomthetho abawufakayo okontrola lo busela ukuthi bungaphili kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono manje kuba kwesa and kutshontsha bona futhi uyalela esikhundleni yemnangagwa lowo uyalela bona lobo busela cabanga ma uzibiza ngopresidenti utshontsha inkomo eziyi 200 othiwenga lapho 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga manje ubusela benkomo buzophela kanjani asiqinyeni lapho bafoyisi buyisenda la masela bazozebesisho kuphila
machitita lo khuluma ufuna ukuza uhulumeni izozanini emandebeleni ezosho ukuthi owayebabulalelana obukhulu bethu labo gogo bethu uzozanini uhulumeni uzositshela ukuthi kwakwenzekani ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani asinabo abazali thina asinabo omkhulu asibazi ukuthi lo gogo bethu ingathi wababulala obathise lezindlu kwakwenze njani umbuzo wami ukuthi kwakwenze njani ufuna ukuthi sibe kwase lo 2019 nababulela abafowethu eHara siphephela because sizona zeZimbabwe nje siyephi because cacheke ngoba asingalamlindo ukucaca khulumeni asiyithandi lento yenza kule ngesizukulwane lesi sasemathebeleni besifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani mathintitha lo
Studio 7 Studio 7 ngiyalithona njani lapho uyazi lo muntu othiwa ngusengezo lo uphosta ngikhulumisa inhlamba vele yasihlokhuzeni but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze-CCC ngabantu abafundile kakhulu uzizwa ukuthiwa amaphepha e-CCC kafayilwanga kuhle emakhothi kanti waye bengacheki amaphepha ngoba bengamalo yabona becheck amaphepha before hayi sicela singa abantu bengasiyenze into ezingelangqondo la sicela abantu bengasenzeka ama leadership ayisukumela bebone into lezi kathi why usengeze bengamgcothi why bengamgcothi sifuna ukwazi ukuthi sokho lamathripu siyayithuyi asifuni bumvulo lapho
studio 7 studio 7 siyalibonga abasakazi abahle abasebenzaba zokufinish mina ngikhuluma lapha ngumlelo wenkulumo siyadanisa eZimbabwe iZimbabwe sithi labantu abahlakaniphileyo ukudlula umhlaba wonke umculi nyube ukhweza ipassport to 200 ebantwini beZimbabwe abazivikelelayo ikade kumemti ipassport lokuyehla oliba yehla ipassport but kuyisimango ukhweza amathoji ufaka imali ku-army ufaka imali ku-president awusazi sadubeka ngezalo sadubeka ngomlweli wenkululeko asiyazi into esayidlelayo asiyazi into esayidlelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uchamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse sidubelanga ukuthi abantu ma-individual sidubekile nkulunkulu unkulunkulu kangenele bantu baye babusa adubeka
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo ngasanje usisiwa khe lo but angafaki isithombe sikachamisa ngasale khona apho lani bonani ukuthi liyafaka amayezinzinto kini ifaka okunye nje kuyibizo ekhadi lungi sasale besisile sibonti bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo sengupresident waleyo cc yena uyasicaphula vele into kasengezo le hayi akunakuthula ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibhayisikopu ngiyabonga
studio 7 siyabonga kuyadumaza kakhulu uzobhila igawo lesiba sebekhulumela ukuthi bacele i-mto ukuthi sibize abantu bayahlupheka le tholotho kibo uyazi etholotho akunamanzi akunamadamu komo ziyaphela izwe lonke nje bayazi behlulekile beyizana ukugubha amadamu for 50 years so njengamanje baxoshe ama-ngo besenzela ukhetho lukade belwenza beqela uchamisa beqela i-gbc kungala muntu ozobona ukuthi bacela kanjani so njengamanje bazoyiqala kuphi i-ngo ukuthi buye izobasiza njengoba isomiso singaka inkomo zabantu ziyaphela abantu baphela ngendlala i-government yeday yona le yezanu ayinangichivini umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha ama-plant isiza abantu so abantu uma bebale i-government bekhuluma i-government ezanu hhayi mina ngithi nxeso noma ungumuntu wezanu usazobona ukuthi izanu iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezanu uyakuthembela ukuthunyezelwa umuntu umntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje i-passport lakhe liya-expire lowo mntanakho osebotswana uzolikhanda ngani izanu nale isithume sibuye yathi $200 i-passport izanu phefu yona leli sayivotela la manje lithi liyizanu sazoyibona ukuthi izanu yinto enjani ehloboni kapendi izanu unyawo bodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hhayi omunye umuntu siyabona
studio 7 hayi siyabonga ngendaba elizethele sethulela zona iy'ndaba ezinhle aze abantu bangabi nendaba lo mthuli ncube lo okhipha ibhajethi yakhe leyi efeva amasosha i-defence force bayazi ukuthi bangancisha amasosha imali vele obvious that thing is going to trigger out i-crew so that's why bekhipha ibhajethi yabo le ehlukumeza uzulu uzulu abalandaba naye nokuthi uzulu kuyowenzakalani izimbabwe vele abalandaba nakho lokhu bona intefekisi yabo besamasosha that's the only thing phela that's why benikeza amasosha imali nithinga imali enene abantu bezimbabwe behlupheka kangako hayi shem studio 7 bengicela ukuphawula ngendaba kababa usikhala lo ubaba usikhala lo sejele izanu pf ingadlali ngathi mani sibambe amehlo mani ngoba sebethola ipressure lapha ku-UN bakhulula ubaba usikhala ejele thina siza ngathi bazokhulumisana lo Thabang ukuthi uThabang bese nguye uThabang okhipha usikhala ejele babo dlala ngathi asiziphutha thina uThabang uzomkhipha kanjalo ubaba usikhala ejele uzomkhipha kanjalo kumele amkhuphe ngoba ngathi ngowezanu layo ngosengowezanu yikho izwi kaThabang lizozwakala ngoba ngowezanu selizama ukukhampela ngayo uThabang lo uthi thina bese sithi uThabang ukhipha usikhala ejele kungayisiwo uThabang omkhipha usikhala ejele ngoba izanu pf ithola ipressure ku-UN bakhulula usikhala ejele asiziphutha thina izanu pf ingadlali ngathi mani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Zulukandaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngitshilo asisavumi silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Oluvalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gandhi.